Ngemva kokubona izigemegeme eziningi esiye sazibona njalo zisenzeka ezweni laseMelika, ilizwe laseMelika lilizwe elidinga noma elithi elifuna ukutshengisela uZulu kakhulu ukuthi basaselilizwe elile democracy njalo basaselilizwe elikwazi ukulandela umthetho. Kodwa ke kwaba lengxabangxoza enkulu kakhulu okungawukuthi nxa icala lika Donald Trump ukuthi kube yinto abangazange bayifaka ukuthi ayibuye lemthethweni yekhulunywa njalo ukuthi ayibuye lemthethweni ukuthi athonisiswe kule nto le ayayihlongozayo, bekuzaba yinto ebekade izachiya kule denti enkulu kakhulu, ngoba sazi ukuthi anything ehlanganyela ezopolitiki yinto eyabe eba eletha isithunzi elizweni noma yinto ediliza isithunzi elizweni. Okungawukuthi ukwenzela ukuthi iAmerica iqhubekele phambili lokuyipolisa isenza ipolicing role kwamanye amazwe, kufanele ukuthi layo itshengisele ukuthi nxa kusona ezweni labo bayeneliza yini ukuthi baziqondise izigwegwe, noma bona okwabo bayakutshaya indiva befuna ukuthi bayenze baqondise abanye abantu kukanti besehluleka labo ukuthi baqondise yabo impilo. Kodwa ke lokhu kuyikuthonisisa uDonald Trump ngento ayenzayo njalo kuyindlela yokuthumela umlayezo thize kwabanye abantu ukuthi hhaji, thina noma kuwonakele kithi siyakwanisa ukuthi sikwenze njalo, siyakwazi ukuthi simfake umuntu icala, simdinge ukuthi ule cala noma akalacala ngendlela eqondileyo kusetshenziswa umthetho.
Ngokubona kwakho, nxa kuyikuthi khona lokhu okwenzakalayo kwakungenzakala kwamanye amazwe asithi thina kumbe iZimbabwe, ubona ungani sasingabona yini kusenzakala lokhu esesikubona kusenzakala lapha kwele Melika?
Ngendlela engikubona ngayo njengoba sisazi ukuthi inkulumo le esiphezulu kwayo inkulumo elomgogodla omayelana ngezopolitiki, ngibona ngathi bekuyabe ngiyinto efananayo ngisho laselizweni laseZimbabwe, bekuyabe into efananayo ukuthi nxa ukuthi ikakhulukazi ukuthi uhulumeni umuntu obekade ephethe esikhundleni esephumile kube ukuthi wasezama ukuhlongoza ukuthi kube lomsindo ukwenzela ukuthi lo osethethe angangeni mahlayana, noma kungabi lula for yena ukuthi angene, noma mhlawumbe ukuthi akakhitshe lo osefanele ukuthi angene kodwa kunguye ovotelwe ngabantu ukuthi angene. Ngibona ngathi bekuzabe into efananayo, ngoba lokhu kuyinto eyokutshengisela ukuthi ilizwe lelizwe lilento ebizwa ukuthi rule of law. Njalo umthetho awukhethi ukuthi umuntu uzonde kangakanani, umthetho awukhethi ukuthi umuntu uyisiphatha imali ezingakanani, umthetho kuyafa ukuthi uqondiswe ngendlela efaneleyo. Nxa umuntu esephula umthetho kufanele ukuthi ahlangabezane lengalo yomthetho kungakhethelekile ukuthi ungubani. Kodwa ke elizweni lakithi leZimbabwe babugande uhlupho lwakhona nje ukuthi kusisikhathi ezinye izinto basuke bezishaya indiva sekusiya ngokuthi mhlambe baye bathi ukuthi nxa bebabhoda emuva noma emaofisini yabo nxa sebesiyahlangana bebodwa, into leyi baye bathi nxa beyihlalela phansi bayikhuluma babe lesisombululo esinjani, lapho kugcine sesibona khona ukuthi enye into nje igcine isiphelele emoyeni ingasandlondlobali noma ingasabonakali isiphetho sayo ngendlela efaneleyo. Njalo sekungenzeka futhi kwesinye isikhathi ukuthi omunye lo oyabe kuwukuthi ongenileyo nxa kuwukuthi ube lamagqubu amakhulu kakhulu abekade ewenziwa ngulo bekade ephethe kodwa osenguye osephandle, sekungacishe kwenzeke into efana lento esiyibona eSouth Africa, into kaZuma ukuthi lo oyabe unguye osephakathi usemethesa amacala njalo icala lakhe lingasakhulunywa ngendlela eqondileyo, kungasakhangelwa umthetho, kungasakhangelwa ama-merits ecala, njalo kungasakhangelwa ukuthi ladale kanjani icala, kodwa sekukhangelwa ukuthi bona bavele bazondala kungakanani.